hayi into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekile ukuthi kumele kube umkhankaso ukufakwe izikhali phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhali zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona yiyo indikimba yendaba kumele ingani yacubungula okwakathesi
ye sizwe laphana imelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken esithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa yiHamas kumbe ikhokhelwa yiIsrael lokho kungabe kusichona
hayi angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezela ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike ukusenda pha eGaza ngemva kokhetho labo khona abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe njalo yiyo ekhokhelayo yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel akube njalo kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas indaba indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandle labantu bePalestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha kuzaba la mazwe aPalestine kube njani njani lokusekelwa kubona Israel ihlale njani ilokuthula akwakungasikho sivumelwano sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi lina lizakhokhelwa ngobani kumbe lina lisoze likhokhele ngobani
ye sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamanye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo ukubona njani lokho
hayi lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza ngoba nxa kuyothi kulokuleni isikhathi nesiningi ukuthi kungakabili lesivumelano sokubana kufakwe izikhathi phansi esinye lesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale yikho nxa kuyukuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamas nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel ukuthi kube khona lesivumelano sakhona esokubana kufakwe izikhathi phansi kuhlale phansi kukhulume hayi kuzafuna abadala sibile endlini abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ngunzani kuthi kukhulunywe indaba leyi izikhali sezifakwe phansi.